Lokho kuphume emhlanganweni ongene ngabanqotshwa kukhetho ababalisa umphathi ntambo kwezenzakala ezansi emandebeleni umnumzana Bedrick Nqube utshalimana waleli bandla kulo mhlubulo umnumzana Rabelani Tshweni kanye nomeli wedale lephalamende e-Insizwa South umnumzana Malaki Nkomo. Lo mhlangano uthethe isinqumo sokuthi impumelelo yokhetho lwamaprimary ingemukelwa ngakho-ke ukhetho luzamele luqhutshwe kabutsha. Omunye wabanqotshiwe kukhetho umnumzana Malaki Nkomo uthi ukhetho lolu alulandelanga iziqondiso zebandla.
Iziqondiso eziningi zangikhona azilandelwanga, like ezinjengokuthi umuntu ufanele abe ngumuntu oyazakala ukuthi ngebandla lezanu-PF usuke waba kuphathi okweminyaka engu-5. Konke khona kuzafumanisa ukuthi uma kudingisisa izinto ezingazange zilandelelwelwana.
Umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo uthi isinqumo esithethwe yileli bandla siveza obala izanu-PF uqobo.
Ya yabona ke manje kade silokho sokusenziwa izanu isisenza ubuzanu bayo amakhala zezanu asephuma egcekeni kathesi kade sebefuna ke manje ukuqala ukwenza irigging akula lapha abakhona badliwe badliwe abetniko labo Tshweni akudlulele phambili asoze sihlale sibisi siloko kulibukhanyelwa abantu banye ngokuphela abantu bebaningangaka
abanqotshiwe babika besethesa umlando elinye icele lezanu PF LG40 kanye leliphikisayo le-MTCT besithi abalandeli babo bavotile kukhetho lolu. Isikhulumeli se-MTCT ezansi emandebeleni umnumzana Eke Moyo uthi laba bantu kumele bavume ukuthi uZulu sefuna inguquko.
Lokho ukuthi bakhale bathi mhlawumbe ama-supporters ethu thina abe-MDC angabe evotile abe evota njani njengoba bekuvota abantu abakuma-structures ayisilo iqiniso and okwenze laba abafana abancane bawini abadala laba behlulekile okwesikhathi eside yikho wonke umuntu kumbe ngowezanu usefuna i-change abafana abatsha labo sebefuna utshintsho enough is enough abantu sebehluphekile.
Esinye isinqumo esithethwe kulo mhlangano yikuthi obone ngokuqhutshwa kukhetho lwamaprimary umnumzana Angel Bedrugetshe asuswe esikhundleni. Amapholisa lawo ayethezwa umlandu wokuncedisa ukuqilibezela kulolu khetho njalo ibandla lezanu-PF lithi selinamabizo labo abasebenzise amapholisa ukuqilibezela. Ngingu-Albert Nqube owendaba ze-Studio 7 eMajawundeni, eGwanda.